Osomabhizimusi bathi imithelo kakhansili wabo iphezulu kakhulu njalo sebephelelwe zinkomo bezama ukubhadala imali lezi. Umnumzana Zinkabi Sikhosana uthi babhadala amadola angamatshumi lasitshiyagalolunye ngemva kwenyanga ezintathu.
Siyakhala thina abantu bemangwe ngendlela esiphethwe yi-council. Ngemva kwenyanga ezintathu esitolo babefuna. Babefuna $90 yomthelo wempahla. Every 3 months $90. Every sekusikhamile sikhanyiwe. Sithengisa inkomo every 3 months. Siyathengisa inkomo every 3 months. Siyathengisa inkomo kwenza ukuthi ubhadale umthelo wesitolo ngoba isitolo zethu abantu abakhona bana abalalutho abantu abangumaovet abaholayo namanesi lamatitsha abasabuyi le mali sebeswipe khona negrosari yaboyasenza kusishiya thina singala mali. I-council ibuya lamapholisa uthelela ipholisa iphethe isibhamu emnyango.
Ugcizelele wathi sebesenza imizamo yokuxoxisana lokansila kanye lelunga ledalele ephalamende ukuthi kuqondiswe lokhu kodwa akukalungi lutho njalo uthi bebesesaba ukukhuluma ngohlupho lolu kuhulumende owayekhona kodwa khathesi bakhululekile ukukhuluma.
Sithwele nzima amabhizinisi awayemangwe district. Ngizamile ukukhuluma namakhansila ukuthi into le iyasikhama ukuthi sishiye imduli yethu, imduli esayiyakhayo sizashiya njani imduli esayiyakhayo sisibalekele nje. Abanye bavalile ngenxa yokuthi abalankomo, abalankomo labo sezibhekile ngenxa yokuthi every 3 months bekuthengisa inkomo kuthelele ukhansi. Besifisa ukuthi njengokuqala kwasasesaba ukukhuluma ngenxa yakahulumende kamgabe ngayathi ungakhuluma uzesawuduzanadwa ngabantu ebusuku. Khathesi siyakhuluma ngoba sibona loyo enganiyekethi sizithu ukuthi a-a u-MP ngamlanda laye MP into le iyasikhama asisakhonisi khona ukuthengisa ukithi kuba ukuthenga ibhayisikili lodwa asisakhonisi into le iyasikhama sicela imthelo ibuyele lapho yayikhona uma sasithelela kanye sikurulale lapho kungala abantu abaholayo.
Hayi amandla abandayo
kumele ukuthi sithele kanye ngomnyaka. Ayi khona ka-4 ngomnyaka $90 ka-4 umbani olayo akula asila maswayipa asilani ungaswayipela abantu akula. Besi mina ngithabe kakhulu ukuhlangana nomuntu we-27 ngoba abengingakwazi ukuthi ngingaya ngaphi ngathi abe-Studio 7 nxalibali number sicela libale kanye nani kancane kwenza ukuthi sizibambe inumber leziyani uze sikhulumisane. Bengizathaba kakhulu mina ukuthi ngokuphela belingifonela limbuzo ukuthi kuhamba njani lapha kuhamba njani ikansila isithwalisensi.
Evumelana loSikhosana omunye usomabhizimusi umnumzana Militsi Dube uthi okubazwisa ubuhlungu yikuthi imali abazibhadalayo azikhanyi ukuthi zisetshenziswa ngaphi ngoba kungela ntuthuko esiqintini lesi.
Mina ngisathenga ezitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama-swiping machine njalo lokuthenga ngikho cash kwangikhona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree e-town kumbe kobulawa lapho siyathenga khona ama-grocery ethu ngokuswayipa kanye i-cocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ukuthi ugade uzoyefika khona ngale kuya kufuna imali. Imali uyabulaya yabe isekhadini kufuna ukuthi kuswayipe kumbe ku-i-cocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho lawo baya befuna imali iyi-cash. Ngabo ezikhathini eziningi futhi sicela sesithole into esabe sizifuna ziyasiphuzisa sesisithungezela ngabantu ababa beseGoli ukuthi kusiphathise kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangikhona thina sebe sizijahile ukuthi sibe lapho.
isakhamuzi esixoxe le-Studio 7, unkosikazi Sarah Kuphe, uthe abathengi kangako ezitolo ezisemangwe ngenxa yokuthi imali ayitholakali, ngakho sebehle bethenga kobulawayo kumbe bathunyezelwe ukudla lempahla yezihlobo ezise-South Africa.
Mina ngisathenga ezitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama-swiping machine. Njalo lokuthenga ngikho cash kwangona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree e-town kumbe kobulawayo lapho siyathenga khona ama-grocery ethu ngokuswayipa kanye i-co cash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ukuthi ugade uzoyefika khona ngale kuya kufuna imali. Imali yabulayo yabe isekhadini kufuna ukuthi kuswayipe kumbe ku-co cash. Lokho kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho lawo babefuna imali iyi-cash. Ngakho ezikhathini eziningi futhi sicela sesithole into esabe sizifuna ziyasiphuzisa sesize sithungezelwa ngabantu ababesegoli ukuthi kusiphathise. Kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangikhona thina sebe sizijahile ukuthi sibe la.
Osomabhizimusi beZimbabwe sebele ntengo ezihlukeneyo empahleni eyodwa ngenxa yokusweleka kwemali. Osomabhizimusi bathi lokhu kufaka intengo ezehlukeneyo bakwenzela ukuthi benelise ukuyawoda ezinye impahla, kodwa lokhu kuba nzima ngenxa yokuthi ibhanga elikhulu leZimbabwe liyaphuza ukubanikeza imali. Emaphandleni lokhu besalele emuva ngokungafaki indlela ezihlukeneyo zokuthengisa. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.